So isimanga esimasa ukuthi uthe sethu njalo sasesenza i agenda application e Supreme Court yasayingenisa ke ngolesithathu. Ngolesithathu olufanayo kusiya kusa kungolesine ke ngimangaliswe ukuthi kulabantu abangene ke e factory yami bakwadula izivalo ezingu 6 ukuthi bazwayefike ofisini yami. Bafika ke ofisini lapho bafika bafuza bavula amafayili wonke bavula computer bafuza isimanga esimangalisa ukuthi kabazange bathathe lutho lakade siloku sazama ukukhangela ukuthi mhlawumbe bangabe bethethene kasiluboni ulutho abangabe beluthethe kokuyisimanga ke khona ukuthi kwenzakalani ifactory ke yona ile alarm eyako Fawcett Security. Abantu bako Fawcett Security lawo balesimanga ukuthi kwenzakale njani ukuthi umuntu lo azangene phakathi angena aqamula incingo zama alarm kodwa bangaze bakubona khona ngale ko Fawcett Security ngoba befanele ukuthi bakubone ukuthi kulo muntu oqamule incingo. Kodwa ke ngikubonayo lapha ukuthi kungenzakala ukuthi umuntu lo isixhwalile sesingenile lapha singabe singene ukuthi sizefaka ezinye into zabo bese bephenduka ke sebengamapolisa kusasa sebesibaze setsha lapha bedinga leyo nto abayifakileyo. Kumbe njalo kungenzakala ukuthi bacabanga ukuthi kulezinye inkulumo mhlawumbe engizenzayo ngisehofisini bafake lokho okuthiwa yikubhaga ihofisi yami ke kungasenani ke hayi bachitha isikhathi sabo.
Kodwa akungeke kwaba ngumuntu mahlayana isela nje kade lizidingelele ukudingayo.
Kambe isela anti nxa lidingele ukudingayo kulama computer kulama laptop kule mali ngakutshela ukuthi yonke into leyo abayithathanga computer laptop le mali kade ikhona bazange bathathe lutho. Akulasela elingangena liyabe lidingani pho nxa lingadingi into ezithengisekayo nxa lingadingi imali ekhona ekampanini eliyabe likudinga kwini ngokokuqala lokho. Okwesibili kambe isela lona lingavuka abanye belele ebusuku livuke lisiyakwadula izindlu zabanye abantu kodwa lingathathi lutho. Awubone ukuthi kulesimanga esikhona kulento emangalisayo ekhona njalo akula muntu ongaphongusuka ayekwadula indawo ngendlela akwadule ngaye engazange athole inzuzo kuyona le into ngaphandle kokuthi nxa ethunywe ukuthi ayekwenza konoko akwenzileyo ngoba ecabanga ukuthi ngizakwethuka bese zisekela ukuthi ngimele ilungelo lami lelungelo labantwana bezimbabwe.